zvakanaka.
Sokuizika December ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mtoka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 4 kumfumfu 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zenkampani yezesa ezintathu ezibotshwe izolo ngecala lenkohlakalo eliphatha imali engena ku $35 million zizamiswa emthethweni laba namuhla. Uhulumende sesungule uhlelo lokupha uZulu weHarare umuthi onqabela umkhuhlane wekholera okweminyaka ephakathi kwemithathu kusiya kwemihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zenkampani yamandla kagetsi ezesa ezintathu ezibotshwe izolo ngecala lenkohlakalo eliphatha imali engena ku $35 million zizamiswa emthethwandaba namuhla. Iziphathamandla lezi zibalisa umnumzana Joshua Chifamba, uJulian Chinembiri lomnumzana Thokozani Liwayo. Abachuchisi bethesa abathathu laba icala lokuntshontsha amamiliyoni amadola ekuthengweni kwemitshina yamagetsi kwenye inkampani yakwele India ngo-2014. Uhulumende izolo usungule uhlelo lokupha uZulu weHarare umuthi ovikela umkhuhlane wekholera okweminyaka ephakathi kwemithathu kusiya kwemihlanu. Umuthi lo uqale ngokuphiwa izakhamizi zeGlenview lezeBudiriro lapho okubhahe khona lomkhuhlane wona usubulela abantu abangamachumi phose amahlanu 49. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana wabhadaya moyo ube ngomunye waba kuqala ukunatha lomuthi. Umoyo ukhuthaze uZulu jikelele ukuthi aze phambili awunathe lomuthi ukuze alondoloze impilakahle yakhe. Uhulumende uthi kusiyafika ngempela viki ufuna ukuthi abe esephe abantu abafika phose isigidi esisodwa lomuthi. Abantu abanengi baqhubeka bekhala ngomthelo osungulwe nguhulumende nxa umuntu ehlawula ngekhadi lebhanga kumbe ethumeza imali eyisusa ebhukwini thize eyisa kwelinye. Bakhala njalo ngenyathelo likahulumende elokuthi amabhanga sokumele ehlukanise amabhuku ale mali yemelika lale mali yohlobo lwamabhondi. Vathi le yindlela yokubantshontshela izimali zabo njengalokho okwenzakale ngomnyaka ka-2008. Kubika uGibson Bebe.
UZulu weZimbabwe utshengisele ukukhathazeka ngombiko othi amabhanga onke aphiwe umhla ka-15 mfumfu ukuthi abe sevulele uZulu ama-akhawunti amabili atshiyeneyo azakwehlukanisa idola lemelika laleyo ekagesi ARTGS. Esethula umbiko wakhe wemali owe-monetary policy uSibusiso Dlamini webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangushka uthe laloba sebehlukanisile lawo ma-akhawunti idola lemelika liyaqhubeka lilingana ledola eliku-RTGS. Lokhu sokulethe ukuthandabuza kuZulu osele zibuza ukuthi pho kungabe kwehlukaniselweni ama-akhawunti nxa isisindo sedola lemelika nele-RTGS ilingene. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thembelihle Dunga uthi le yindlela kahulumende yokuntshontshela uZulu imali yakhe yaphandle kwelizwe ilizwe ngesikhathi ilizwe lithwele nzima ekutholeni imali yakwamanye amazwe yokuthenga okufunakalayo elizweni.
Siyezindaba lapho ezenzakalayo elizweni ukuthi uhulumende kalesi sithi sikumele kuvula ama-accounts angu-2 eyinye ibe yi-RTGS balance account eyinye ibe yi-US dollar account. Nasikwazi lokuthi kutshoni kumbe abantu bakhona bayathembeka yini ukuthi ama-US dollar angikhona singakafaka ku-account kumbe ngathunyezela imali ngifake khonapho ngizayithola yini ngama-US dollar, ngoba sebetshengisa ukungathembeki emuva ngayo. Khathesi asikwazi kumbe bazakwenza khonokho abakutshiwo ukuthi bazasinika imali ngama-US nxa ungavula i-account yama-US dollar. So hhayi, navele kambathembi sibilaba bona ngani bafuna ukusidlela imali sibili, bafuna ukusiphinda khonokho. Yala kwenzela 2008 bafuna ukusiphinda futhi.
Abebhanga le-RBZ bathi sebevumelane labebhanga lezwekazi labensundwe le-Africa Export Import Afrimex Bank ukuthi bazaletha imali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu 500 million emalini yephepha ledola lemelika ezaphathisa ukubhadala labo abafaka imali yabo ku-akhawunti yemali yaphandle. Kodwa abakhulume ne-Studio 7 bathi abalathemba laleli bhanga ngoba besakhumbula izithembiso ezenziwa ngesikhathi uhulumende esethula imali yomhlobo we-bond note ukuthi asoze alahlekelwe imali yakhe ekwamanye amazwe ngomnyaka ka-2016.
Athi nasesidiniwe amadlwane la, ngoba ungakhangela ukuthi ekuqaleni i-Afri Exim Bank le yakuya isithi iyathembisa iyasekelana le bhanga le-RBZ kulethwa ama-bond note lapha. Nanku sesibone i-RBZ sikhuphulile futhi u-Afri Exim Bank le asisayibona ukuthi siye ngayo ngodaba lwama-bond note.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Adolf Siziva uthe uhulumende kufanele aphumele egcekeni uZulu weZimbabwe ngamanga eqinisweni ngesikhathi ethembisa ukuthi ama-bond note azaqhubeka elingana isithindo ledola lemelika ayabe elinetha ebhanga.
Thina sisakwazi ukuthi uhulumende uzama ukuthini lapho. Wasitshela ukuthi i-bond note kumbe konke ongama-RTGS akhe la ayalingana ledola lakwemelika. Ngakho-ke nxa sesitshela ukuthi sokumele sivule ama-akhawunti amabili atshiyeneyo, asisakwazi ukuthi uzama ukuthini. Sokumele abuye aphume phambili avume ukuthi waqamba amanga, ukuthi sibe lethemba lokuthi useguqukile. Nxa engazange evume ukuthi waqamba amanga, asisoke sitshintshe lathi, asisoke sihambise imali leyo kumabhanga.
Ingcwethi ezicubungulayo ezombusazwe nezenotho zithi okwenziwe nguhulumende kumgceke ukuthi kakusoze kwanceda ukuqeda udubo olukhona elizweni lokusilela kwemali yakwamanye amazwe. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi aphume lenhlelo ezidikisa umnotho welizwe okuzahuga abakwamanye amazwe ukuba babe lethemba labakwenzayo balethe imali ngokusungula amabhizimusi lamasekuthali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo sezikhuthaze umasipala ukuthi aqedise zonke inhlelo zokwakha ezijonge ukuthuthukisa leli dolobho esezilesikhathi zimile njalo eqakathekise amabhizimusi. Kubika uBathabile Masuku.
Emhlanganweni wokukhulumisana labosomabhizimusi bakoBulawayo, iziphathamandla zedolobho zikhuthazwe ukugqiba inhlelo zonke ezasalela endleleni eseziliminyaka phose edlula amachumi amahlanu lengxenye. Osomabhizimusi babalise imigwaqo, amabholoho lamaphaka atshiyelwa endleleni ukwakhiwa bethi kwenza idolobho lingabukeki. Omunye wabasekela linkuthazo ngusomabhizimusi wakoBulawayo, umnumzana Edward Gumbo.
Kulomgwaqo omkhulu owawulungiswe kudala ngesikhathi sabondubiwa, the former town clerk, kudala ukuthi umgwaqo luzahamba right round Bulawayo, usenzela ukudicongest ukuthi abantu bangamotshi isikhathi bequma edrobheni. Nxa ufuna ukuya eChabalala uhambe ngawona lwana umgwaqo uyethutshela usuthi fast. So imigwaqo lo waqaliswa waphelela endleleni, awuqedwanga. That's my concern, ngoba as I talk now wama e-Hillside and la ngapha kuHarare wawumele uzejoyina i-Harare Road uyejoyina Bonke Airport Road, we join Falls Road. Awuphela. Then kule bridge Elise United College.
Omunye usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Beauty Bulu ucele ikhansili ukuba iqale uhlelo lombuso wezabelo ekupheni amathenda akobulawayo kubo somabhizimusi bedolobho hathi osomabhizimusi bakwamanye amadolobho.
Sikhangelele ukuthi iBulawayo ikhule. Ma ikhula ikhuliswa ngabantu abaningi, but ikakhulu ikhuliswa ngabanikazi. Then sikhangelele ukuthi nxa kulama tenders abuyayo abenefite kumbe asize abantu abelocal first. Then nxa ukuthi sokuswelakile abelocal sesingaya phandle. Senzelani ukuthi abantu nxa besebenzile abelocal imali bazayisebenzisa kulelo dorobho. Sizabona ukuthi kuzabalula kubantu abasebenzayo ukuthi babhadale indleko ze-city council. Babhadale i-fees, babhadale amanzi, babhadale konke nje okufaneleyo empilweni edorobheni lakobulawayo.
Omunye njalo usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Faith Makamure ucele ukuba ikhansili izame ukubutha izibi ezitaladeni eziphakathi laphakathi kwezakhiwo ethi sezisenyanyeka.
Ikansi siyacela ukuthi bangene kuma any court. Any court endaphana, there is a lot of debt that is not being cleaned. A lot of refuse which akula aba clean iloku sizini. Ingcekeza. Leya. And they've got ngabafundise futhi abantu abana ba operator ama companies abo any court endapha. Ukuthi bangaposteli bangalahleli idot yonke la. Kathesi phela abantu baningi abapho ngkudla iloku sizini yakuthenga ama truck takeaways. Baphosile khona phana ama-pampers, yonke into ikhona phana. Akuphambeki imbodlela wesofu ngento yama-siders. Yama-siders, amambodlela ungathi banganatha laba abanathayo baphonga ukupho lahlela anyway. Into leyo kumele ukuthi ilungisise. Ukuthi bakukhangele. Okunye konke siyakubonga sibi.
Umabhalane omkhulu wekhansili umnumzana Christopher Dube uthi wonke umuntu ozatholakala elahla izibi mahlayana uzahlawuliswa njalo wabohlangothi lokulondolozwa kwemvelo abe Environmental Management Agency bazancedisana lekhansili ekuboneni ukuba abantu baphatha idolobho ngokuhlanzeka. Osomabhizimusi babuke ukuhlanzeka kwedolobho loba nje kukhona lapho ikhansili ehluleka khona bethi basebenzelana kahle ledolobho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Nxa umkhokheli webandla le-National People's Party unkosikazi Joyce Mujuru elokhu ezibuza ukuthi kahle kahle wanqotshwa njani kukhetho, impendulo nansi. Abasekeli bakhe bavotela umnumzana Nelson Chamisa ngokutsho kweziphathamandla zakhe esizingene ku-MDC. UMavis Gama uyalandisa.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngesikhathi abekade beyinkokheli ye-NPP beze ukuzozethula lokubona umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa emahofisini akhe. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Bernard Ncube, enye yenkokheli ye-NPP emathebeleleni North osehlamukele unkosikazi Mjuru waya ku-MDC uchasisa ngalokhu.
Sasuka sangathi siyabhokakala ngoba sathi sesizalanda ukuvota lapha. Sasikhulume lo president wethu uMajuru ukuthi kajoyine in i-alliance. Manje wakhanya ngani uyawaya. So kuzoka ke lokhana. Infact labantu uma bezingena ebantwini abantu bebesithi hayi bona bamkhulu bona bafuna ubani uChamisa. So zacina sithi hayi bantu asivoteleni bani uChamisa kodwa sifake nini in ama-MPs ethu lama-councillors ethu. So sithe after election sahlala phansi. Sonke imathino zonke sasesithi hayi asiresigne nini, sa-resigne. Abantu basebesithuma ukuthi ayihamba nini liye simela ngaphi eHarare. Sokho kwenzakaleyo.
Uncube ulandise ngokuba kungani bekhethe ukuphuma kuleli bandla khathesi bengazange benze lokhu ngesikhathi kukhuthazwa umanyano wamabandla aphikisayo ukhetho lungakenziwa.
Saqalisa ngo I think it was May. She couldn't miss an mammy sit to ya. In fact, it's a great SRP. What's it? I said, Kumsanele, I said, money, sir, for Milan. Ah, what kind of what's a still sitting? If it's a lot empty, see, really full. Ufuna could teach you in, you look. So, since you are never seen a pass away, missing a lap out. So, Steve, let's see a hotel upana. I was come back and I some phone, in fact. This is Pong, who would have let this name. This is not some fool, no masamba, it was our enemy, to say the truth.
Owa kusenza behluleke umcebisa onkosikazi Mjuru, uncube uthi ngoba engumuntu oyisiqoqoto ongalaleli okukhulunywa ngabanye.
Hayi, umama khona sithu stubborn ekhaya, ulenkani. So lenkani nje bese sibohamba la ibuye ezweza imhlangano le yibona ukuthi action speak more than words ngoba obuye before. Abantu bathathi ah mama abantu abakho abafunweni okwabuye abantu abangu 4-5 umavarebe ba adresa los paper bathi ba adresa los paper ah samba le chambezi wengala ama t-shirt abantu bafuna ama t-shirt kala he was just with 20 pesos yakhe so ah ngeza athi bantu nayo ngcono zivotelene uchambezi so every npp kakwa votele manje unge baba ngu 2-3 Ninje mnavote uchamisa.
Isi kulumeri se MDC ekokelwa nguchamisa unkosazana Tabitha Khumalo. Uthi lokhu yikho kanye okwakufiswa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai.
Siyathokoza kakhulu njengebandla le MDC ekhokelwa ngobaba uAdvocate Nelson Tsvangirai. Namuhla lilanga lokuthi izifiso zikamuyi ubaba uRichard Morgan Tsvangirai sesizifezile. Nginethemba lokuthi baningi phandle ngale asebekubona ukuqakatheka kwekuthi sibe nyandanye njengabantwana baseZimbabwe ukwenzela ukuthi siyethatha inkululeko yethu kuzanu isiminingi kakhulu iminyaka silokhu sisithi kumbe hayi isikhathi sesifikile. Siyakuthokozelela kakhulu.
UMakhumalo uthi lokhu osekusenzakala akumangalisi ngoba uZulu owavotayo esazi mhlophe ukuba ngubani owanqoba kukhetho lokudinga umongameli lwamhla ka-13 Ntulikazi.
Okukhona lapha yikuthi thina njengebandla le-MDC sithi khona ubaba uMnangagwa wavotela i-Constitutional Court kodwa ubaba uChamisa wavotelwa nguZulu. So kumele uMnangagwa nabalandeli bakhe bahloniphe izifiso ezenziwa nguZulu kukhetho lwelusivelekile.
Abekade beyinkokheli ebandleni le-MPP leli bathi kungalesi sizathu bebone kufanele baphume egcekeni ukuba sebeyingxenye yomanyano we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Tsvangirai. Lo msakazo uzame ukukhulumisana lonkosikazi Mjuru ukuze azikhulumele icele lakhe ngalokho akwetheswayo ukuthi akalaleli ukucetshiswa ngabanye bakhe kodwa ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini belungadotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usesebenze nzima ukuvuselela ubudlelwano beleZimbabwe lamanye amazwe omhlaba. Kodwa zithi kunengi okusamele kwenziwe ukuhuka abatshali bezimali lamankampani amakhulu ukuthi azevula amabhizimusi eZimbabwe. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Ngokusho kweningi lezizalwane zeZimbabwe, ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba lezinye inhlanganiso emhlabeni jikelele bubukeka ngcono kakhulu kulesikhathi obuyikho khona phansi kwahulumende kamnumzana Robert Mugabe. Abaningi bathi ukuvunyelwa kwamazwe omhlaba ukuzoqapha ukhetho olusanda kwedlula ukukhulumisana nehlanganiso ye-Commonwealth ukuze iZimbabwe yemukele njalo njengelunga kanye lokuthola inhlanganiso esifana ne-European Union. Lamazwe anjengabo-German kuthiwa alamaqula azobheka amathuba okudlelana neZimbabwe. Ngezinye zempawu ezitshengisa ukuthi uMongameli Mnangagwa usesebenze nzima ekuvuseleleni ubudlelwano lobu. Kodwa-ke ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Gideon Chitanga ukuthi phezu kwalobu buhle obenziweyo kusasekuningi okusafanele kwenziwe singakaboni osomabhizimusi begcwala bephuphuma elizweni. Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Mbuyiseni Moyo, laye othi bayayibona imizamo kamongameli.
engibonayo mina ukuthi indoda leyi isishone yashona phansi phezulu ikhulubisana namanye amazwe kodwa asakakuboni okubambekayo ngoba nje kulalesi sifo esikhona manje sikhorela abantu akhulumisana nabo bahluleke ngisho ukumnikeza ipeni ukuthi sithole usizo kubafowethu abafayo manje.
Esinye isalwane sezimbabwe umnumzana uprofesa Muyambo uthi ukuphoselana inyoka ephilayo lokukhuncelana izidwaba okwenzeka phakathi kwe-MDC Alliance lohulumende kamongameli Mnangagwa ngenye izinto okufanele ilungiswe ngesiphangiphangi ngoba kuchiya abafuna ukusungula amabhizimusi bengasazi ukuthi kuyiwa phambili loba emuva.
Ukuthi okwamanje mina ngibona ngazathi ilizwe lethu akukalungi lutho asikalungiseli thina ngaphakathi kwezomba ngazi umbusazwe kule kuxokozela abantu abazwanani siyaxashana siyathukana asiqale silunge isibe thina ngaphakathi.
Umnumzana Gladman Mkhwebu yena uthi uyathokoza ngendlela abezimbabwe abasemazweni abaphijeka ngayo ngelizwe labo esithi bengekho aluba uhlupho lwabantukazana elizweni lwedlulise amalawulo.
Idiaspora iyazama mpela okusemandleni ongokuthi bathuthukise izimbabwe. Uyazibonela nawe nje ukuthi bayazama ngayo yonke imizamo abanayo ukuthi basebenzele ilizwe nometha izinto zingakazinzi kahle. Ukuthi uma ngaba yonke into seyihleleke kahle kuyakhombisa ukuthi khona okuningi abasezokwenza bekwenzela izimbabwe. Khona kwabalakho labo bazama ukuthi baphosele izimbabwe.
Kukhona-ke abanye bathi kudingeka uhulumende abaphe amathuba angcono abangaphandle laba ukuze basibone isizathu sokuyahlanyela imali yabo ekhaya. Abanye bathi kudingeka uhulumende aqinise isandla ekubopheni bonke abaphatheka kwenkohlakalo okungenye yezinto ekhanga kakhulu abafuna kuzosungula amabhizimusi elizweni. Melestulo 7, Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Abaningi selike laluzwa udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa yena othi umnumzana Nelson Chamisa uzavulelwa isikhundla edale lephalamende lanxa engayisilo lunga laleli dale. Kungenziwa lokho iphalamende yeZimbabwe iyabe isihambelana leya kwelebhilithane lapho umkhokheli webandla eliphikisayo alilunga lephalamende njalo eholiswa nguhulumende. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe legqwetha umnumzana kucaca Phulo yena olilunga lephalamende njalo engowe-MDC kaChamisa wachasisa ukuthi kahle kahle kuzasebenza njani lokhu alubana kuthe kwafezwa.
EZimbabwe nxa sikhangele sisebenzisa i-constitution yethu leyo esilayo lanxa sibuyela ku-constitution endala esasilayo iphalamende ikhokhelwa ngomunye oyabe engumuntu osezingeni eliphezulu osinia kuhulumende. Uhulumende ile-leader of government business. So ungangena kuphalamende uzathola ukuthi nxa kulamaphathi amabili i-ruling party then kube le-opposition party kuhlangothi le-ruling party kune-leader of government business uyabe ngumuntu osinia kuhulumende siyakhumbula kwesinye isikhathi uMnangagwa kwaba ngu-leader of government business engu-minister of home affairs kathesi u-minister of home affairs okhona ngu-leader of government business ngiyokhokhela idibeti yonke ekahulumende bese kusithi esihlangothini le-opposition uba khona futhi kuthiwa ngu-leader of the house nxa kuku-law house le elithi nakusenethi khona ngale kuba lo munye ongu-leader okunguye okhokhela i-business okukhokhela i-debate kwiside ye-opposition a-senior member oyabe ekhethiwe khona ngayo. So that works uyabe esenza imisebenzi yonke uzuthola ukuthi okhokhela i-opposition jikelele kakho ephalamende ngoba anti wayecontestile ukuthi abe ngu-president so uyabe engekho ephalamende asebefuna ukukwenza ukuthi anikwe layo a-certain role inhlonipho ethize nama-allowance amvumela ukubana enze i-role yakhe ekhokhela i-opposition ekhona kuphalamende bakurecognize bethi bona bakubone kusenzakala e-England e-Westminster ngaphengapha. Mina owami umbono ukubana akusiyo idea embi kodwa esikukhangeleyo ukuthi i-idea leyo akumelanga yenziwe kuthiwa kuzama ukunikwa ubaba uNelson Chamisa ithambo lokuhlafuna kangeke akuvume lokho. Ngabe kuthiwa kwenziwa kwi-reform nje jikelele engelani ne-election leyo ne-legitimacy issues ezikhona ngibona ingani lokuyiproposal engcenye mhlawumbe abantu ababezathi ngemva kokuyikhangela bayitshintshe lapha nalapha bebengayamukela kodwa bathezi ngendlela abafuna ukuyiletha ngayo silobunzima bona lobo ukuthi kuzagaya ingane ukuthi uqoba lapha itambo ukukhohlwe ngama-election lawo owaciliweyo. Ngibona ingazane okwenzakalayo okwenza kube nzima ukuthi i-idea le iyamukeleke.
Ye, nxa sisikhangela kodwa-ke baba Phulu, siyabona ukuthi i-veritas kuya ukuthi yangayanga khonokho yakubeka emphakathini. Yathi-ke u-leader of i-house kumbe ngithi lokhokhela i-opposition kwangena ngo-1923 kwaba khona, kwathi ngama-1960s kwangani kuyamiswa ngoba u-Ian Smith wayengani uyesaba abantu abamnyama. Kuzobuya-ke lo mongameli Robert Mugabe wakuyekela ngoba kule zaphu. So-ke baphinde bathi ku-constitution section 151 yeZimbabwe iyakutsho sibili ukuthi hayi kumele kube njalo ukuthi uleader of the house abe ku-committee on standing rules and orders, into ezinjalo.
Uleader of the house lo okhulunywa ku-section eqambayo ngu-leader of the house lo ebengikutshela ngaye okhokhela i-house ukuthi oyi-member of parliament, the most senior one okhona okunguye okhokhela i-house. Lo okhulunywa ngu-president uMnangagwa labanye basho ukuthi okhokhela i-party lapho kuphuma khona i-opposition njengo-Jeremy Corbyn e-England, laye aphiwe isisindo sokubana abe le official business enye ayenzayo. Arecognize that nxa useheroes eka kusukunywa kuthiwa kuyaintroduce abantu laye ukuthi kuthi hayi okhokhela i-opposition party laye ukhona. U-Jeremy Corbyn kangenanga laphana ngonxa ukuthi uyi-member of parliament, but ungene ngenxa ukuthi nguye osokhokhela i-Labour Party. So lapho kuyaze kufuna ukuthi kutshintshwe i-constitution. Ayisiyo nto engayenzakala, amaZimbabweans angavumanga ukuthi yenzakale ngendlela yokutshintsha i-constitution. Kuyazoba ukuthi kube le-amendment ye-constitution ukuze kuvumakale into enjalo.
Bayatsho ukuthi-ke nxa bekhangela umnumzana uChamisa kathi sengangena edala lephalamende, nxa engawina i-by election kumbe kube losenator ongaphuma esikhundleni sakhe kuzithi ani uChamisa ukuthi angene, kumbe yena uChamisa angawina i-parliamentary seat ngesinye isikhathi esithize, wena ukubona njani khona kwabakhuluma ngakho?
Sebegqile ekungeneni kukaChamisa ephalamende, kodwa uChamisa akazange wathi ufuna ukungena ephalamende ngoba uChamisa uthi ngiwine ngiwupresident. Ngikho ngisithi nxa bekhuluma ngokuintroducer u-leader of the opposition law kabakukhulume bengakulinki loChamisa.
Umnumzana kucaca Phulo Ligqwetha njalo ulilunga ledale lephalamende engwe MDC. Ntunjambila ijahelidala uJays Maravini esigqibela uhlelo ngengoma ephuma kudlalate lakhe elitsha etiyona Ntunjambila. Singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Iziphathamandla zenkampani yezesa ezintathu ezibotshwe izolo ngecala lenkohlakalo eliphatha imali engena ku-35 million zizamiswa enkantolo namuhla. Uhulumende sesungule uhlelo lokupha uZulu weHarare umuthi onqabela umkhuhlane wekholera weminyaka ephakathi kwemithathu kusiya kwemihlanu. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwangwa Fast 7 okwamanje litshone kuhle olivalelisayo. Muntungami linkomo.